Uyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlaka 5 kumpandula 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuphambanisa kakhulu nga umuntu ebotshelwa ukuhlabela ingoma.
Ukhulumende we Zimbabwe uqhubekela phambili ebopha amahlana abaphikisayo.
Hlangana lokhu kwe Union of Broadcasters. Uza ncedisa ukuthi sizwe eminye imiqondo eyabanye abantu abahlukeneyo.
Umsakazo weVoice of America usuyingxenye yenhlanganiso ye-African Union of Broadcasting. Umlimi usebenzisa umthambiso womvundla ekwenzeni imvundiso ye-fertilizer lokubulala izinanakazana ezidla amabele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Owesilisa obotshwe ngomvulo esethesa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa eBeitbridge ngemva kokuhlabela ingoma esola uMnangagwa esithi nguye obulala umnotho weZimbabwe umiswe enkantolo namuhla wakhululwa ngemali yesibambiso ibail yamadola asemelika lekhulu $100. Umsolwa uEzekiel Chiradza ungunogada osebenzela umansipala weBeitbridge njalo ubemela ngamagqethwa enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights umantshi uthakudzwa kwaZemba umlaye ukuba engalokothi ethusele abafakazi futhi kumele ahlale kukheli ayethulele inkantolo icala lakhe lize liphele ukuthoniswa. IZimbabwe Lawyers for Human Rights iyakusola kakhulu ukubotshwa kukaChiradza isithi kuveza sobala ukuhlukuluzwa kwabantu lokwephulwa kwamalungelo abo nguhulumende kaMnangagwa. Lanxa kulicala ukuthuka umongameli phansi komthetho weCriminal Law Codification and Reform Act, ividiyo ebotshelwe umsola imveza echothoza uMnangagwa hathi ukumhlambaza. Amapholisa athi kuvidiyo le uChiradza ubencoma njalo owayekhokela ibandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa. Sizalethulela ingxoxompikiswano phezu kwalolu daba ngokuya kwehlelo lingayikhatshana. Inkampani yezesa lamuhla iqhube umhlangano lenkampani yeChina elenjongo yokuthuthukisa inhlelo zamandla kagetsi eZimbabwe emhlanganweni osaqhubeka owamazwa kuzwekazi leAfrika leChina owalonyaka oweForum on China Africa Cooperation. Wona ovulwe ngokusemthethweni ngumongameli walelo lizwe uMnumzana Xi Jinping lamuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa okulo umhlangano wethule umbiko wakhe kweminye imiyemibuthano eqhutshwa kulomhlangano lapho athe kufanele amazwe e-Afrika aqakathekise ukusetshenziswa kwemitshini yakulezi nsuku, kutsho ugatsha lukahulumente olubona ngokwethulwa kwembiko. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlangano weStudio 7 uxoxe loMnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies.
Ubuthutha bethu busekuthini nxa sisayina lezi zivumelwano njengelizwe njengamankampani? Sisayina lezi zivumelwano sinika abanye abantu ezizizwe ukuthi zizocupha kithi, kodwa thina singelalutho esilutholayo. Bona bahlakaniphile, thina yithi esiyabe singena kuzivumelwano singacabanganga ukuthi thina singenzana. Ke nika umzekeliso ukuthi nxa singasayina isivumelwano neSingapore, iSingapore ukuthi kayibuye lapha eZimbabwe mhlawumbe izothola lithium, lathi kumele futhi sithi kiSingapore thina welela Singapore nxa lithenga lithium, thina silenyama yenkomo lapha, thengani beef yethu sibe le market lathi enkomo zethu, bese siphenduka lapha silime futhi. Inkinga yakhona ukuthi sivumelana zakhona zingaze zisayinwe. Abantu beZimbabwe sithanda ukukhuluma kuphela, msakazi ungabiza umhlangano wokukhuluma kobulawayo lapho uthela asibe sizokhuluma ngento eyenzakalayo kudala ngezaphu nezanu sabe sigcwalisa isidulo kodwa ungathi asikhulume nini ngebusiness ukuthi singenza njani ukuthi kubudlelwano lobo ama bilateral agreement lawa sayiniweyo njengabantu bakobulawa njengabantu beZimbabwe ukuthi sikwanise lathi ukuthi sibenefit akula mpu ocabanga khonoko esifuna ukukhuluma kuphela silama PhD ama PhD yakona wonke useless unless and until siqalise ukuba practical in our thinking le mfundo yethu ama university etonast labo lupane aqalise ukufundisa abantu abangama industrialists abantu abangama innovators ukhulumenda ngaza sign agcwalisa library isivumelwano lezi nxa singajintshanga ingqondo zethu sakhipha ubugqili esabutshiyelwa ngama British abasifundisa ukusebenza ekuthi mina I training for servitude sifundele uba ngo accountant si account imali zikabana ama company akho engasekho unless we begin sisilahle le ngubo yobugqili esenqondweni yethu ama agreement lawa soza sincede lutho
lo ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungulezo ombusazwe njalo ngumqondisi wenhlanganiso ye Green Africa Technologies obekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga owe studio 7 ekobulawayo. Umhlangano wabasakazi abavela kuzwekazi le-Afrika langaphandle oqhutshwe inhlanganiso ye-African Union of Broadcasting ufike emaphethelweni Hebron namuhla lapho inhlanganiso le eyamukele khona amalungu amahlanu amatsha agoqela umsakazo we-Voice of America. Inhlanganiso le ithi inhloso yokuthi iqhubeke iqhela ngaphandle kwezwekazi le-Afrika. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kweleBotswana.
Eminye imsakazo esingene kumhlanganiso le iguqela iSputnik, iRussia Today, iMuslims Television Ahmadiyya kumbe MTA Africa kanye National Radio and Television Administration of China. Lokhu kutsho ukuthi inhlanganiso lezi zona ezidabuka emazweni angaphandle kwezwekazi le-Afrika kodwa zisakaza e-Afrika zizenelisa ukwabelana inhlelo eziphathelene lezwekazi le-Afrika leminye imsakazo engamalunga awe-AUB. Wakademele i-VOA kulo mhlangano umqondisi wenhlelo ekhangele ngeze-Afrika umnumzana Mamoyo Hamza uthi kulinyathela eliqakathekileyo ukuthi babambisane leminye imisakazo e-Afrika ukuthuthukisa inhlelo zikaZulu.
African broadcasters, they are very much aware of what is going on in the world.
I-AUP ivule amehlo ngokwenzakala emhlabeni jikelele. Ngakho ke kuyathabisa ngoba sonke sizadinga amacebo okuhambisa phambili uhlelo lokusakaza e-Afrika.
Umnumzana Abdul Say okademele umsakazo weGambia Radio and Television Service ekhuluma le-Studio 7 ongcome inyathela elithethwe ngumsakazo we-VOA kanye lamanye ukuthi angene kunhlanganiso ye-AUB.
That's very, very important. It shows that the wider world is accepting and is recognizing the work of the AUB.
Kuqakathekile kakhulu ngoba kutsho ukuthi umhlaba wonke jikelele usinanzelele umsebenzi we-AUB. Kuyatshengisa njalo ukuba amazwe angaphandle azimisele ukuqhuba ibhizinisi kuzwekazi le-Afrika.
Unkosikazi Chelbi Karima ongumqondisi ubona ukwabelana kwenhlelo eziphathelene le-Afrika phakathi kwamalunga e-AUB uthi inhlanganiso le isitshengise ukuthuthuka yikho isenelisa ukukhanga amalunga avela ngaphandle kwezwekazi le-Afrika.
It's important because it grew all
umhlangano lo uqakatheke kakhulu ukuthi sithuthukise amalunga ethu awe-Afrika njalo futhi sibe lobudlelwano lemisakazo engaphandle kwe-Afrika. Lithuba elihle ukuthi sitshintshane imibono etshiyeneyo.
Kusenjalo uHamza uthi umhlangano oqhutshelwe eHebron utshengise ukuthi abasakazi be-Afrika bazimisele ukuguquka phezu kokuntshintsha kwesimo esilethwa kakhulu yikusebenzisa imitshina ukuthapha indaba okugoqela ukukhalipha kokuzibazela i-artificial intelligence.
That is really encouraging because it shows that people are ready to change, people are ready to use whatever means they can.
Kuyathembisa ngoba kuyatshengisa ukuthi abantu bazimisele ukuguquka njalo bakhuluma ngelizwi linye ukuthi bathuthuka kuyise ezokusakaza kuzwekazi le-Afrika.
Umnumzana Njabulo Ncube umqondisi kumhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum uthi kutshengisa inqubela phambili ukuthi AUB ibe lamalunga avela phandle kwezwekazi le-Afrika.
Ukuhlangana lokhu kwe-Union of Broadcasters kuzancedisa ukuthi sizwe eminye imiqondo eyabanye abantu abahlukeneyo. ngayikhona ukuthi sibe sibona umqondo wehlanganiso elilodwa.
Inhlanganiso ye-AUB yasungulwa ngomnyaka 1962 ngaphansi kwegama elithi Union of African National Television and Radio Organizations, kwathi ngomnyaka ka-2006 yaguquka ibizo yaba yi-African Union of Broadcasting njengoba isaziwa lamuhla. Inhloso yale nhlanganiso yokuthuthukisa ezokusakaza ikakhulu udaba lwe-Afrika njengoba lubikwa zintatheli zindaba zezwekazi le-Afrika. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Nga abalimi bekhuluma ngomfundiso inengi licabanga ukuthi ngumquba otholakala kuzifuyo ezifana lenkomo kumbe imbuzi, njalo abanye bathi fertilizer ethengwa ezitolo. Isikhona enye imfundiso lemithi yabulala izinanakazana ezihlasela izilimo, umthambiso womvundla. Asizweni okuningi ngalolu daba kuntathela izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Spanda.
Umlimi omkhulu kobulawa umnumzana Million Moyo ulohlelo lokulungisa imfundiso ngomthambiso womvundla eplazini lakhe. Uchaza ukuthi imfundiso le yenziwa njani.
Organic fertilizer. I-fertilizer engala synthetics. Asiyo fertilizer le manufacture emafactory. Esizondayo kakhulu ngenxa ukuthi iletha imkhuhlane. Bonke cancer laba worldwide kucabangela ukuthi kuvela emafertilizer asetshenziswa. Lokhu organic natural ngobumvundla sinika utshani lamanzi kuphela, lama pellets abenziwe ngezinto ezinatural.
Umthambiso womvundla bayawukhunguzela esibayeni. Umoyo uthi abalimi abaningi sebefuna wona ngoba bathi uyabasebenzela kwezilimo zabo.
Imvundla nxa ithambisa ichema kuyajuluka kuye ngale njengamanzi ezulu ejuluka endlini. Bese kubanjwa ngamagatha ujuluke seyokholekta ngemva ngalo bese sifaka kuma-container. Uyawudawuluta lamanzi nge-ratio of 1 to 5. Sithengisela abanye laba abalimayo asebavusa amehlo babona ukuthi le into esebenza. It's far cheaper as well than i-fertilizer ethengwa ezitolo.
Abalimi bathi umthambiso womvundla imvundiso ekhulisa kuhle izilimo zabo. Unkosikazi Vulisiwe Dube ngomunye wabalimi abasebenzisa umvundiso le.
Sisenzela kuhle kakhulu kuma-vegetables ethu, ezihlahleni zethu, lakuma-fruits ethu wonke. Irabiturine le yenza ama-vegetables ethu abe nomehluko lalawo amanye asetshenziswa i-fertilizer ngenxa yokuthi abantu bathi ayahlabusa.
Ngaphandle kwalokho kulabantu abaningi asebethakazelela inyama yomvundla. Unkosazana Gugulethu Nkiwane ulomkhulu wokupheka ethengisa ukudla kobulawayo uthi abantu sebethanda inyama yomvundla.
Inyama le siyayixaba, siqale siyixabe kahle nje iphelele sani smell, sibe sesiyayiwosa siyipheke nje ngendlela ezihlukene-hlukeneyo. And abantu kulezi nsuku ngani bayayithanda and yiyo hambayo kakhulu.
Omunye othanda inyama yomvundla umnumzana Sam Dube ohlala esigodini.
Inyama yomvundla imnando kwamagama. Ifuna nje ukuphekelwa kuhle, mina vela ngisadla ibeef sengiphila ngokuthenga umvundla ngiwuxabe kamnandi bese ngizidlela ngesitshwala sami samabele. Into engithabisayo ukuthi sokulama-restaurant athengisa inyama yomvundla sokumnando kwamagama.
Umoyo uthi abalimi abangakhathazeki ngoba sesifikile isikhathi sokusebenzisa umthambiso womvundla wenzela ukulima ongaguguthekisi umhlabathi. Ngiyimele Studio 7, igama lami uyezwa Jesus Banda.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umntwana wesikolo oleminyaka yokuzalwa elitshumi lane 14 izolo udubile wabulala ababalisi ababili lezinye izifundi ezimbili e-Appalach High School esabeleni se-Atlanta khonapha kwelemelika. Akwaziwa ukuba umntwana lo ubengenwe yini, kodwa kukhanya engani ngomnyaka ka-2023 kwake kwahlolisiswa izenzo zakhe ebulenjini bokuxhumana lapho okwakucatshangelwa ukuthi wayesethusela ukuba uzathwalisa nzima abanye. Amapholisa atshele abezindaba abe-Associated Press ukuba udaba lolu ekalizange lulandelwe ukusukela ngaleso sikhathi. URebecca Cheptegei isizalwane sakwele Uganda owancintisa emidlalweni ye-2024 Paris Olympics kasekho. URebecca obhubhe namuhla watshiswa ngamafutha emota yesithandwa sakhe ngesonto. Ababili laba kubikwa ukuba babebangaumhlabathi wokwakha izindlu lokuqhuba amabhizimusi eKenya. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Kwezi phathelane leMelika. Ubudlelwano phakathi kweMelika leUkraine bulakho ukuguquka kusiya ngokuthi ngubani onqobileyo ukukhetho lokudinga umongameli phakathi kwamnumzana Donald Trump lonkosikazi Kamala Harris. Ngalesi sikhathi imikhankaso yabo iqhubekela phambili, akula osecacile ukuthi uzaphatha njani impi ephakathi kweRussia leUkraine. Ababili laba bakhangelele ukuthi bazakwazisa amacebo abo kungxoxompikiswano yangolwesibili ezaphathwa ngabezindaba abe-ABC News ePhiladelphia. Ezinye indaba eziqakathekiswa ezizalwane zeleMelika zigoqela udaba lwezinotho kanye lolwemingcele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Tim Murungai olandela ezombusazwe eMelika njalo eyisizalwane seZimbabwe esihlala elizweni leli.
Sesifika eduzane ukuthi ingqongqo impikisano ibuye ngolesibili next week. Siyakwazi ukuthi abantu abaningi njengathi simelele ukubona ukuthi ama-policies or i-vision yama-leaders lawa ime kanjani. Ngoba siyakwazi ukuthi umnumzana Trump, he has already spelled out izinto aziyenza. Many of the projects, Project 2025, spelling some of the things afuna ukuziyenza. Umama uHarris njoba ele 6 weeks in the race and we all contestayo as the president laye kumela buya asitshele ukuthi laye ume ngapi
impi ese Ukraine kanye lase Russia ukuthi umnumzana Trump nga enganqoba ukhangelela ukuthi engaphatha njani lolu daba.
Impi le eloke ichucheka khona ngale eRussia leUkraine. Nganthwa umnumzana Trump ukhulume sithi engangena uzabuya ayiqede within 48 hours. So khonoko simelele ukubona ukuthi kuyabe kuyinto eyenzakalayo yini or it's just ukukhuluma esithi khona hi-electioneering.
Unkosazana Harris yena singakhayelela ukuthi engaphatha njani udaba le foreign policy lol.
Nkosazana Harris engangena foreign policy yakhe amboni itshintsha too much, but ungathiwa sebeza qhubeka behamba ngendaba ze-economy. Ngoba siyakwazi ukuthi khathesi i-Africa bayinike 50 billion yi-China. So i-America layo sizabona ukuthi izaba le-conference yona leyo in Addis Ababa yini okwakuyenzwa khona ngumnumzana Bush, numzana Obama, numzana Clinton kudala laphana ukuthi bancedise i-Africa. So investment eyenziwe yona ngama-China kathesi, I think izayenza ukuthi izinto zempi or i-foreign policy eyamelika layo itshintshe.
Kudaba lwezenotho, sibona wonke amacele enama-policies awo abuya lawo, kodwa umnumzana Trump esola kakhulu ubukhokeli bukamnumzana Biden lo nkosikazi Harris, esithi unkosikazi Harris akulanto entsha angayiletha kwezenotho. Ngombono wakho, izalane zeMelika ngubani ezingamamukela kakhulu nxa sikhangela kudaba lwezenotho?
Kundaba zenotho mbona mina unumzana Trump bemsekela. Ngibona kuthiwa i-polling ikhuluma ngama 10% advantage over Harris. Iyona le immigration izinto zombile zona lezo. But siyabona ukuthi kathesi unkosazana uHarris gakafaki icebo lakhe to full detail ukuthi yena uzabe kuhambisa njani ngendaba zenotho.
Umnumzana Tim Murungai ulandela ezombusazwe elapha kweleMelika. Njengokwethembisa kwethu, sesifikile kungxoxompikiswano yethu phezu kokubotshwa kwabantu mahlayana besetheswa umlando wokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa. Kulomsolwa ongunogada kumansipala weBeitbridge uEzekiel Chiradza omiswe enkantolo namhla esethesa icala leli ngemva kokubonakala kuvidiyo ehlabela ingoma esola uMnangagwa esithi nguye obulala umnotho weZimbabwe. Umsolwa ukhululwe ngemali yesibambiso, amagqwetha athi bedlula amakhulu amabili abantu asebebotshelwe icala lokuthethisa umnanga kwakusukela engena embusweni ngo-2017. Lanxa kulicala ukuthuka umongameli phansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act, amagqwetha athi uChiradza wachothoza umnankagwa hatshi ukumhlambaza. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomnumzana Swithin Chiradza owebandla le-CCC, lomnumzana Believe Gawule owe-ZANU-PF onguye osungula lingxoxo.
IZimbabwe lizwe lilemithetho yalo esiyaziyo sonke, okuthi longawaziyo umthetho weZimbabwe emthethweni akushiwo ukuthi ungephula umthetho uthi ubungakwazi, akukuvikeli khonokho. Kodwa-ke kule ndlela Nkomo singathi thina ilizwe lethu uhlupho sesilalo silokuthi abantu bengayephula imithetho esebeqala ngokuthi bayahlukuluzwa. Kube kathi ungagameli ilizwe lethu eZimbabwe umuntu engayephula umthetho uyasiya emakhothi. Emakhothi laleyo besebeqala bona bethi aluba kuthiwa izinto lezi iZANU-PF but iZANU asiyomakhothi, iZANU-PF asiyomakhothi, iZANU-PF yelo uhulumende, but amakhothi azimele wodwa amakhothi azenzela umsebenzi wabo eziqhubela umsebenzi wabo. Xa umuntu ebotshiwe engela cala Nkomo, amakhothi afike lahleka lanxa umuntu engabe kumbe ufuna ukuthi ubani abotshwe kodwa engela cala efuna ukuthi la cala konke lokwana into ephelayo. Kodwa okukhona ukuthi kukhona abanye abantu abechothoza lokuhlophisa lokuchothoza okuthile okukhona kwezombangazi okuthi hhayi kanisehlulekile kanisebulelile kodwa lokhona siyonhlamba leyani inhlamba yokuphephisa.
Nanso baba Chiradza,
yikuphambanisa kakhulu nxa umuntu ebotshelwa ukuhlabela ingoma ngoba umthetho wokuthethisa kudala wakhutshwa imithethwandaba ephakemeyo lapha eZimbabwe. Ngase ngifaka ngesilungu sithi ama-insult laws kudala astrike down yi-Supreme Court ngaseyiyomthetho yalapha elizweni. Kodwa ngifuna ukuthi ngithi mina into ethiwa yi-caricature ngesikhiwa, ukuhlabela ingoma kumbe ukufaka isithombe esitshengisa umbusazwe singathi ama-cartoons alawo ezimdeli into evunyelwayo emthethweni. So lokhu ukuthi umuntu uyabotshela ukuthi umnankagwa usephambanisa umkhonomi, kanti vele onguye obambe intambo ze-economy ngobani, kasiwe yini yena lowo mnankagwa. So lokhu yikwephula amalungelo oluntu esathi kusola kumgabe kulokhu kuqhubeka embusweni kamnankagwa. Umnankagwa vele injongo yakhe yayingasiyo yokutshintsha umbusazwe kodwa ukuthi abe nguye umgabe.
Ngiphenduke kuwe baba Gawule, uthe wena ukuchothoza umongameli akusilocala. Ividiyo yomsolwa lo we-Bait Bridge uthi umnankagwa usebulele umnotho, ngaleyo ndlela lokho kukhanya kuyikuchothoza kuphela. Ngokutsho kwakho ukuthi hayi ukuchothoza kuvunyelwe, ngezinye indlela singathi umsolwa lo akalacala ngakwenzile.
Akukhona ukuthi amazi kamsola angilawo Nkomo ukuthi ngize sinkuthi uthile yisibili, ngoba ukuthethisa Nkomo yikho kulicala emthethweni welizwe leZimbabwe ukuthethisa umongameli welizwe. Kodwa ukusola ukuthi kumbe izinto zihambe kuhle lani asonto obuphisayo, umuntu akabuthi bekhonokho. Ngoba umuntu wonke ophikisa even nxa becampaigna even abantu be-opposition bayabesithi kulo hulumende yabe khona ubani loku ayenzi kuhle kuyani loku bethile abantu khonokho. Akusekuqala lenana indlela yabezama ukuthi labo bakhombise ngayo abantu becengisa ukuthi hhayi thina singayenza ngcono ukudlula lokhu, kuyikuhlola okukhona okwenzakalayo. Ayisiyonhlamba leyana nxa kundalo, kodwa nginamazwi akhe lowo msholwa angiwazi ukuthi athini, kodwa aluba kade ekhuluma esola ngokwenzakalayo kumbe ngomumo omunye othile, hhayi umbono wakhe naye lowo ngendlela abona ngayo. Ukuthethisa ikukhuluma inhlamba, ukuthethisa umongameli kulicala kuthethisa umongameli elizweni leZimbabwe. Uyakubotshelwa khonoku, kugwetshelwe khonoku ukuthi uthethise umongameli. Ngingazini umhlolwa ukuthi vele yena uyibambe njani ingoma yakhe leyi, kumbe kule nhlamba ezithize ezikhona ezithethisa umongameli ezenze abotshwe, kumbe kukhona okunye akukhulumileyo sibembuza ngazo iy'ngoma zaenez wagcine sekuthukile sekuthithisile asikwazi.
Ngamafitshane Baba Chirodza akuyigqibe.
Na ngingaphambanisi ngibona ngani ngamalanga umgabe esezaphuma embusweni ukhona othiwa ngulumumba owathuka umgabe ngamazwi engingazake ngiphinde emsakazweni kodwa wayophuma discharge ecourt. So ngibona ngani na umuntu eyi-public official eyinkokheli kahulumende umthetho kawumniki ilungelo elokuthi avote abantu mahlayana nxa ethukile. Njalo umthetho kawuvumi ukuthi inkokheli ekhokhela uhulumende ibophe abantu ngenxa yokuthi abantu sebesobe umbusazi. Mina engibona kuyimbangela lokhu okwenzakala lapha ezweni ukuthi iZANU yasuka yaba yisiphamaso seRhodesia ngoba phela iRhodesia yayithanda umgabe kakhulu yazi yachiya amaqandayo ekenflower namanye amakhiwa ayevele ayebamba abantu isihluku ngesikhathi seRhodesia. Yibo labo bantu abafundisa amapholisa aweZimbabwe indlela yeRhodesia. So namhlanje umuntu engenza into encane umbeni thotho zohulumende ezidlalela nje umuntu usuka abotshwe ngoba bathatha imikhuba yeRhodesia abafundiswa ngamaRhodesia.
Mnumzana Sweden Chirodza ngowebandla le-CCC obexoxa endaweni lomnumzana Believe Gawule oweZANU PF kungxoxo ebilawulwa nguNtungameli Nkomo weStudio 7. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Mthwakazi omhle, mthwakazi omhle, livuka njani basakazi bethu baka Studio 7. Ye ayikubuhlungu kulaba abe-CCC abantu ababotshiweyo bavalelwe kwesikhathi eside kangaka bekhululwa kuthiwa akutholakali icala phakathi kwabo. Kodwa sibe sibezwa abantu bekhuluma bethi abantu abaphula umthetho kumele babotshwe njani njani, kukhulunywa izinto eziningi. Kodwa ma abantu bevalelwe kwesikhathi eside kangaka bengenacala, kunguwe wena osizalwane saseZimbabwe uzwa njani? Noma ungasiyena we-CCC noma ungumuntu nje waseZimbabwe nje uzwa njani ngabanye abantu abayenziwa into enje? Abantu beZANU PF mabeke bebe nozwelo nezizalwane zaseZimbabwe. Sibonisane ukuthi sonke siyizalwane zelizwe eliyi-1.
Thokazi omuhle ngabe njani njani basakazi bami. Kanti lapho ekhaya omnangakho imithetho yabo le bayibeka kanjani? Sure nangakho usaphila le mpilo yama-80s. Yabona manje sikuwo-2024, hhayi kuma-80s. Ukuthiwa upresidenti akasolo, ungasoli upresidenti sokulicala, hhayi khona ye lezi into nakhona kuma-80s ezama-70s. President umuntu kumele asolwe, umuntu ma ungamsoli vele ngeke aze ayenze into e-right. That's why umbuso wakhe usawuphethe umbuso okwendlela leya yama-80s ngoba manje kufuneka i-youth manje umnakagwa izinga esikulo manje. Akafithi shemo indlela aphatha ngakhona ilezwe, hhayi akafithi. Ukhomba khona mpela ukuthi iqondo wakhe, hhayi umqondo wakhe uphansi kakhulu, phansi kakhulu, awukho phezulu. If ngakuthi uphezulu nelizwe nga uyenza into ebonakalayo, but istandard akuso manje siphezulu kunaye. So kumele naye azibone as esathatha ukuthi usolo kakhe licala. No.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Landile lakho kusithumela yena imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo Live Talk lapho sixoxa khona labesifazane ngokuchiyaneyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo. Ngutabo kaNcube.